sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 2022 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. IZimbabwe imanyene lamanzwe omhlaba wonke jikelele namhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza ukuphathwa kuhle kwezisebenzi okuzinika isithunzi ole World Day for Decent Work. Kuwoza Friday liviki silo ntombazana wakobulawayo uJunior Ndlovu wazala ngegama lakhe lokucula elithi Juice Majusana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Monica Mswangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kunengi okwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile kwele Zimbabwe. UMswangwa owenze umhlangano omkhulu kuliviki lentatheli zindaba uthi kule mithetho ebunjwe nguhulumende eyenzelwe ukuba kube lula ukuthi abaloba izindaba besebenze ngemfanelo. Uthi ukwesulwa komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act ngokunye okuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela okuthathwa ngayo izindaba eZimbabwe. Wethule lokhu ngesikhathi inhlanganiso ye-Committee to Protect Journalists isithi kumele eleZimbabwe lekele ukuthwalisa nzima intatheli zindaba eziguqela uHope Tshizuzu okuthiwa waloba amanga nguMoses Chunga labanye bakhe abaqembu leDynamos Football Club. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Njabulo Ncube ukhokela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum.
Sixoxisane ngemithetho esiyifunayo ukuthi intatheli zindaba zibe lakho ukusebenza kuhle zingathukamezi njengamapholisi. Yizo izinto esixoxisane ngazo. Sinika sathi ithuba lokuthi simxwayise ukuthi khona khangele privacy le-government ukuthi inhlalo entatheli zindaba eZimbabwe ikhangelele. Sixoxisane ukuthi khona sifuna ukuthi besincedise njengentatheli zindaba ukuthi siye ngalokho abathi ngesilungu i-National Employment Council for the Media. Iqembu elingasincedisa ukuthi siye lakho ukuthi sikhulumisane ukuthi intatheli zindaba kumele zithole umholo ongakanani.
Singathi nxa sikhangela baba Ncube, siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho, ikakhulu lokhu ukuthi intatheli ezindaba ziyabotshwa. Alizange likhulume ngakho khonokho?
Sikhulume ngakho kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi esila ekhethweni ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khona yena lapha hlezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri lamapholisa labanye abemthetho ukuthi intatheli zindaba azekele zenze umsebenzi wabo. Ukuqomotele lokuthi watsho ukuthi khona kukhabhinethi le buyayo uzakufaka akulobe ekufake phambi kaprethi.
Lizakwazi njani ukuthi ukwenzile khonokho? Like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokho ngesilungu okuthiwa yi-follow up.
Ye, silapho ukuthi sikhulumisane laye ngemihlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo ekadomo. Sambizile lazi ngitrayina intatheli zindaba ukuthi khona bebe la malungelo nokwazi ukukhangela ama-elections labuya. So ngizakufaka kuye mhlanda ngomvulo unitshayele inkonayo ngizakutshela ukuthi kutheni. Uqakathekile lo mhlangano ngizabalawo laye ezabe bambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi intatheli izindaba eyinye ichayiwe amapholisa kuthaa.
Ye, so nxa sikhangela sibili kula lo mthetho lo we-data protection lo ngazani intatheli ezindaba eziningi ziyabotshwa
soke lakho konoko kufikile engqondweni yenu ukuthi likhulume ngakho lijule sibili ukuthi kungani kuyahlupa
sikhuluma ngakho sibili konke konoko yabudile umtholo wakuthembisa ukuthi khona khona ezakhulumisana labo abanye asebenze nabo khumbula phela ukuthi khona khona osayikwa ebhilaba abanye kule ministry ezinye zika-ICT ezinye ezingasizo ministry of information so kutho ukuthi khona futhi kulamanye amaqembu la wakhangela eminye imithetho okumele bekhulumisane ukwenzela umuntu athi izindlala zisebenzele kuhle.
Yes, siyabona njalo-ke ukuthi unalo mthetho esikhuluma ngawo i-data protection yiyo lo phela wangena esikhexeni se-IBA. Libona ngani kulo mehluko yini phakathi kwemthetho le?
Akula mehluko, siwuthilo, uthilo lokho sihlanganela ukuthi abakangeli ukuthi khona umthetho lo abawubisayo bangabisa nge-tax law wakuthi khona khona i-IBA le esayilelayo ukuthi iphume bayabisa eminye imithetho enjengayena le yokuthi kuhlukumeza intathelezindaba.
Umnumzana Njabulo Ncube ugokhela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union bathi ilungelo lezisebenzi elihloniphekileyo kufanele likhuthazwe njalo lijabulelwe umuntu wonke. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inkuthazo yabe-R2zile iza ngesikhathi eleZimbabwe limanyana namanye amazwe omhlaba lamhla ukunanza usuku oqakathekisa izisebenzi ukuba zihlonitshwe emsebenzini olwe-International Day of Decent Work. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba Kuye Moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba lwemisebenzi ehloniphekileyo.
Uhulumende nxa lamhla kuthiwa lilanga le-decent work eZimbabwe kutho ukuthi sisaselomango omude omude kakhulu ukuthi size siyehlangana lo msebenzi ongabizwa kuthiwe i-decent work nxa sikhangela iholo sikhangela ama-living conditions sikhangela ama-working conditions akhona eZimbabwe kunzima mani lilizwe lisempini thina sele 42 years sathola uzibuse umholo abawuholayo uzwisa usizi.
Umnumzana Victor Dube waseHarare ukhala ngokungasahlonipheki kwemisebenzi eyenziwa ngabantu elizweni
ngoba iholo labantu selilutshwana kakhulu. Okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sibonisane labo abakhweza izinto labo lihlale phansi nabantu abathengayo ukuthi bengahlangana ngapi.
Ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Kodwa kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani njalo iphila ngani. Sesilama research amaningi esayenzayo sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke they are captured. Silama research amaningi sikhuluma ukuthi ama-institutions wonke lawo they work to preserve power.
Izisebenzi eZimbabwe zihlezi zikhala ngeholo eliphansi eselingasela sithunzi njalo lingahambelani lentengo yempahla edingakalayo empilweni yomuntu yansuku zonke. Zisithi ngabe kuyabuyelwa kuholo ezazilithola ngomfumfu womnyaka 2018 lapho zaziholiswa ngemali yakwelemelika kodwa uhulumende labamankampani asebenza ezimele besithi abakwanelisi lokho ngesimo somnotho esiselizweni. Asungula lolu suku ngomnyaka ka-2008 abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi umhlaba wonke abe-International Trade Union Confederation ITUC bathi lonyaka lolu suku lunanzwa kulokuphazamiseka kwesimo sezisebenzi okubangelwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lempi ekhona phakathi kwele-Russia lele-Ukraine kwabangela ukusilela kokudla kwamanye amazwe kwenza labamankampani basebenzise leli thuba ukuthola inzuzo ethe xaxa kungahloliwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ubulelani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi usenike abantu asebekhulile abahlala entembeni Old People's Home impahla etshiyeneyo. Umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikalobhengula uthi kuqhathekile ukuba kukhathalelwe abantu asebekhulile.
Inkosi iyacelwa iyakuyafika ivakatshele entembeni, bakhala abantu abadala ukuthi ye bayasilela ingubo, bayasoda ukudla. Manje inkosi ibihambiseke kudlula khonaphana umgubo, yathi yahamba yabavakatshela yabapha ingubo, bamnikeza ilisi futhi yezinto abazifunayo. Kuyaqoqwa nje zizakhona ziyathunyelwa.
Singathi konoko ke abakucelayo okunye kuyini?
Ngimpuphu, ngamasepho okugeza, ukudla nje lento yokuhlanzeka, izinto zenhlanzeko. Ingubo lazo kazenelanga kwenela iwing eyodwa, abanye basilela. Isakhankasa-ke inkosi ukuthi ziqoqe lezo zinto.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokho?
Abantu abadala emsakazi bangabantwabethu. Abantu abadala baphenduka babe ngabantwabethu. Thina vele isiko lethu, akekho umuntu akalahlwa umuntu. Akalahlwa umuntu, umzali siyamnakekela azangene egodini ukuze sithole izibusiso. Yikho abadala akufanelanga babe lobuntandane, kumele banakekelwe, babaluleke kakhulu kithi.
Kuyini okunye obonazani kumele kwenziwe kwezinto kuncedwe abantu abadala? Siyabona into abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola leZimbabwe, bangancedwa njani?
Mthonisasengizayo kukhipha imfihlo esakeke. Kodwa enye into sibile hlupha inkosi mphakathi yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics eZimbabwe kawakabakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle. Inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo, specifically amabele kumbe inyawuthi. Njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sijikajika, abantu sebelima umumbu umnyaka yonke ababhuni, sizokusenza ukuthi abantu balambe bangadlo okulomsoco. Lokho-ke idinga inkosi lezinto ezi-drought resistant, amabele lenyawuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima, futhi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babe lapho kokusha.
Yes, siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo kuthiwa ngulobhengula, kambe ngakudinga konke lokho?
Izinto ziyanyamalala, mntonisho, ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela khatshana. Into mntu engiyaziyo elobhengula kangiyazi mfakazi, kumele ngikhulume iqiniso. Kodwa mna ngazi kwakuthiwa yini, kanti umumbu lo wesintu ongasowe kodwa ukhona umuntu othile lupane esizesalayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo. Kukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama endlovu laphaya, siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhaya.
Umnumzana Bulelani Khumalo yisikhulumeli sikaBulelani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthwakazi. Umeya wedolobho leVictoria Falls uKansela Somvelo Dlamini ubotshwe izolo iKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki. Igoda lakhe umnumzana Give Mo Mveringi utshele iStudio 7 ukuba umnumzana Dlamini ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Eminye imbiko ithi izakhi inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani wekhansili yeVictoria Falls umnumzana Ronnie Dube, njalo ababili laba bayalwisana. Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MTCT utshele usithandekele Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Sikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleyo Victoria Falls abangamalungethu ukuthi hhayi, ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wetheswa macala bani, uvela ngaphi, kumbe awusuke kwathini. Kodwa ilazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo ngoba silamagqwetha ebandleni, kanti njalo silengata osecretary for local government, secretary general, zingathi ezeneleyo ezizabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomba wokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa kwabonakala ubufakazi balokhu akweteswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu kwabumeya uSamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kuleli solo thile ezikhona lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe izakhi yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki lokho esidala ukubona kuboZANU PF nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo asilakho nje esikwetesa usodolobho wethu asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo ngoba kumele sikunanzelele njalo kuthi ngako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho bathi nje kulwiswa abantu befuna khonokho ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo ngumnumzana uWitness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Douglas Monzora, kubikwa ukuba usengene emhlanganweni wePollard. Umhlangano walamhlanje wenzelwe eState House lapho kade kulo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uhulumende we-Iran usecuthele abantu belizwe bakhe abangafika izigidi eziyisishiyagalombili 80 million indlela zokufinyelela inkundla zokuxhumana ebulenjini ngendlela yokwenqabela bona kanye lomhlaba ukuthi bebukele abantu abavinjelwa ngodlakela ukuthi bebhikishe ngokuthula kulandela ukubhubha kukankosazana Masa Amin esezandleni zamapholisa kulelo lizwe. UMasa Amin ubulewe nje mahlayana njalo okwamanje uhulumende usenyathezela ukutshengisela ngokuthula kwabantu bona abalelungelo lokuthukuthela ngalesi isehlakalo. Ukutsho umabhalane kahulumende umnumzana Anthony Blinken oqhubeke wathi kusobala ukuthi uhulumende we-Iran uyesaba abantu bakhe. UNkosazana Amini wabotshwa ngamapholisa e-Iran abonwa ngokuziphatha kuhle kwabantu awe-morality police ngoba engagqokanga ngemfanelo izembatho zabokholo lwesi-Muslim ezigqokwa ngabesifazana eze-hijab. Walimala kakhulu esezandleni zamapholisa wasebhubha esibhedlela ngemva kokwehluleka okuphaphama ekukhoma. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha sebabulawa njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amabili babotshwa e-Iran, kutsho intatheli zindaba. Abatshengiselayo bakhalaza ukuthi abantu bengaphoqwa ukugqoka i-hijab njalo kungephulwa amanye amalungelo abesifazana. Ukutshengisela lokhu sokusabalale kwaze kwafika esigabeni ezingamachumi ayisishiyagalombili e-Iran. Lanxa uhulumende we-Iran edubula emaxukwini abantu abatshengiselayo njalo ebavimbela ukuthi baye enkundleni zokuxhumana ebulenjini, elemelika lithatha amanyathelo okuthi lincedise abantu be-Iran ukuthi benelise ukungena enkundleni lezi besebenzisa ubulembu ngaphandle kwembadalo. Kungakho ugatsha lukahulumende we-Melika olubona ngezemali solungezelele uncedo ngokunikeza amalayisensi kumankampani abona ngezebulenjini ukwenzela ukuthi ephathise abantu ngenhlelo ezithile ezokungena enkundleni lezi. Amanyathelo la azaphathisa abantu be-Iran ukuthi belwisane le mizamo kahulumende wabo eyokuthi bengafinyeleli ulwazi njalo bekhulume abakufunayo. Ngamalayisensi la wona asengezelelwe inhlelo sobusezandleni zamankampani abona ngezebulenjini ukuthi ethulele abantu lezi nhlelo ngokusemthethweni. Uhulumende we-Melika uzaqhubeka inanzelela amathuba okusekela abantu be-Iran ukuthi benelise ukuxoxisana bekhululekile njalo bengesabi ukujeziswa nguhulumente.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo, uNomsa Boys Moyo wayengukaputani weqembu leMighty Warriors kuphutheza ukuba kuhlalwe kubunjwe amaqembu awumdlalo wenguqu amela isizwe loba nje ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe.
Sithathele izindaba yethu eStudio 7 uJoseph Njanji esibhalo lodaba.
Ngokamunye uthi kuza kuba nzima ukuba amaqembu abesifazane amela ilizwe leZimbabwe ancintisane lamanye amazwe emhla ezavunyelwa ukuphatheka kuncintiswano yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA.
Talent abanalo litheni talent abantu bangobaba, ngoba abantu bangobaba abanye bazalwa vele belapho. Kuthiwa yifine ukuthi even istriding badla abantu. For umntwana oyinkazana engavele ayeqi unyaka umbam izinyanga. So in terms of developing the Zimbabwe in football, we mama,
Uqhubekele phambili kwamoya wathi inkokheli zomdlalo wenguqa kumelanga zigoqe izandla zilindele ukuba zizaqala ukulungiselela ukuncintisa lamanye amazwe lapho ilizwe elizavunyelwa khona ukudlala lamanye amazwe.
Uma ngasivumeli abakhulu bona bezifo ukuthi siyenze ama-select teams from pass, sit under 17, under 20, senior team, sibe sikhemba maybe twice a month or once in a month. Oh, siyenze ama-regional select ukuthi kubulawayo kubele select yama-under 17, under 20, under 23 senior team. Sibe sitrainer week in, week out. Then so discuss ukuthi siyahlangana. Under 17 maybe edlala under 17 yemaswingo kumbe edlala under 17 yeGarana. Yenze ukuthi sale thina sile squad esiqinile. Kwenza ukuthi ngase ukuthiwa sesiyibhani yethu si-uplifting, sesile base yokuqalisela.
Umqeqeshi okwasebenza lamaqembu amankazana amela ilizwe u-Anele Nyathi layo vumelana lo moyo ukuba kungalindi ndwa ukuze ilizwe lize livunyelwe ukudlala njalo ukuze kubunjwe amaqembu amela ilizwe.
Kudingakala kathesi ukuthi sibe lama standing squads even lama provincial games ukuze senelise ukuthi sithi thina identify labo esingawathi thina ngama future national team players, sibe kwazi ukuthi endaweni ethile sile player elinje. So I think itask enkulu ukuthi ngalesi sikhathi singadlala ama games sibe sizama lathi ukuthi sihlale sikhona emidlalweni.
Ilizwe leZimbabwe limiswe udlala lamanye amazwe inhlanganiso ye-Federation of International Football Association ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso ye-Zimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Tamambo. Ngenxa yalokhu amaqembu aseZimbabwe agoqela lalawo amela ilizwe avunyelwa ukuphatheka kwimidlalo yeqoqo ngaphansi kokuqondiswa kwe-FIFA osekudale ukuba livalelwe phandle kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations kanye le-COSAFA. Ngenyanga kaMpandula bekulo mncintiswano we-COSAFA wamaqembu abesifazane njalo elemaithi warriors belibukele lingekhaya, ikanti ngomfumfukuza kuba lo mncintiswano we-COSAFA wamajahala eminyaka engaphansi kwamajumi amabili wona ozaqhutshelwa eSwatini njalo lakho iqembu leyangwarriors ngalisoze libe khona. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
ULivetok namhla sikhangela ezombusazwe kweleZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Ichi Woza Friday, my darling. Woza
Friday kuliviki silontombazana wakobulawe uJunior Ndlovu wazakala ngegama lakhe lokuzokucula elithi Juice Majusana. Yena ke ucula umdumo wedisco. Asizwe nixoxa lo msakazi olodumo uEza Chisa Sibanda.
Ukhule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu enkwaya esikolo. Yekela sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobhengula, eNgulobhengula. Thina emulini yethu sibathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chete Primary School and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamiza bethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abamiza ukuthi ubabe.
Oh,
sekhulile sefuna ukuzinezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula ngingujus majusana istage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact ujusi ngamphiwa eGoli lokunye nje okwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juicy because nganginathi juicy but wahambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngojuju. Majusana ibizo le ngingaliphiwa ngumadlela angazi wangipha kanjani.
Usana uthi wangena kulomculo weDisco ngoba iqunjwa qunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu ngikhula ngudentshanda Dalom Kids le Patricia Majalisa yibo abantu abanginspirayo kakhulu kakhulu music. Manje vele ikhonya ithanda kakhulu iSplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engithanda ngiunderstandayo ikho namhlanje ngihlabela iDisco Splash.
Jusi uyatholakala njalo selamadlala nje awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijayivisa abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook, la ku-YouTube. Ngibizo elithi Juice Majusana Music la ku-phone yami. 071-754-6915.
Junior, uyakhula kwezomculo njalo uyaphambili esinika umculo ohlakazayo weDisco uJuicy Majusana ebizilaye uhlelo woza Friday mpelasonto enhle kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga kakhulu Juice Majusana lapho ixoxa lo Ezra Jesus Banda. Siyahlukana isihlobo othi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intshatshelo zezindaba zisebenze ngemfanelo. Kuwoza Friday namhlanje besile ntombazana yakobulawa uJunior Ndlovu owaziwa ngokuthi nguJuice Majusana. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa emoyeni ngenjabulo. Umthembu Sithemba uGibbs Dube sithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.